soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomuhle kholamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 ngcwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngakho into eqhakathekileyo khathesi ukuthi ukukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu nje ekushini ukwenza ukuthi ilizwe lethu encanele ngathina siba njengeBritane sinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umikhononi
ukuchelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilabantu abaningi abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 okwenza kube nzima ukubanjwa igciwane le-coronavirus. Kodwa izethekeleli vakathi ngobuningi.
Okwakathesi asikaqalisi ukuthola abantu abaningi ababuya ukuzosivakashela.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100.
Kungazela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukupheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-lockdown kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Abanye bathi leli nyathelo lihle, kodwa abanye abafana lenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende kumele engeze inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngosuku, hathi ukuphelisa isikhathi sokuqinisa iswa kweziqondiso ezijonge ukwenqabela lomkhuhlane kuphela. Umnangagwa wazise izolo ukuthi iziqondiso lezi zizaqhubeka zikhona okwamanye njalo amaviki amabili. Uthe uthethe inyathelo leli ngoba inani labantu ababulawa yilomkhuhlane lilokhu liphezulu kakhulu lanxa nje labo abafunyanwa belegciwane le-coronavirus sebehlile. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi alandele iziqondiso lezi njalo ahlatshwe ngobuningi ukuze kuqedwe leli gciwane. Wengeze wathi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka kuhle lanxa nje amajekiseni ebikwa isilela kwezinye indawo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni.
Sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo-ke ungani uyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo-ke kungani akwazi ukuyethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe-lockdown leyi. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi abo uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe, ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le kuyabe kungazekusize ngalutho. So sicabanga mna ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwe. Yikho engibona kuqakathekile ukuthi even nxa sokuvula ilizwe abantu bavulelwe kodwa abaningi sebehlatshiwe.
Ukuvinjwa kwabantu, ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho, ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo?
Yebo, kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo. Kodwa umqoka futhi uFokankomo ukuthi abantu simele sizame indlela zokuthi siphile even kunobunzima bonobu. Sisebenzise bana abahambisa impahla, ama-transporters basithwalele impahla, ngoba empeleni umkhuhlane lobo memetheka ngokuhamba kwabantu. Abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana senze i-bulk purchase purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto singasabalali sonke sibuye sihlukanisela izinto zethu sesivela zithenga bezithonga ngoyedombe ngonalo u transport nje wavunyelwayo kungcinciza ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu baningi bengakahlatshwa kodwa umthandazo wethu ngokuthi xa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe njalo futhi ngiyakhuthaza lamabantu abayaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lomungcono ekutheni abantu abaningi bathathele impilo ngomkhuhlanelo.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni, uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala kumbe uzwe kuthiwa eyesibili kayikho. Kuyini elikubonayo lini?
Siyayithola imbiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni lakhona kumadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni yayithola ingatholakalinye yesibili osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile. Into ke engani yakhathaza kakhulu ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni bagcine sebedefault umuntu gcine sedayi yile nto eziningi zokwenza zabe lo important thing ijekiseni. Yikho mina ngithe awenza ijekiseni bekhona ayithiwe ibekhona kwenzela ukuthi abantu basivakale nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi baza defaulta and asikwazi kwezempila kahle ukuthi nxa umuntu sethewexisa amalanga omlahlatshe ngawo kuba njani emzimbeni inoyo ngaba ingozi futhi njalo ngoba sikatshelwa lutho ukuthi nxa usithewa ixisa ijekiseni lekwenzakalayo. So yikho mina ngisithi akwenziwe ukujekiseni bekhona abantu bahlatshwe itholakale ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshe amajekiseni la emabili.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. USibanda uthi lanxa besemukela ukuqheliswa kwe-lockdown kumele kukhankaselwe ukuhlatshwa kwabantu abaningi ukuze ilizwe livulwe ngokupheleleyo.
Siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela inani labantu ababanjwe yi-COVID njalo labantu asebebhubhile inxa ye-COVID njalo mbona ubekhangelele nani labantu abahambe bahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi mbona kanengxenye kho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown. Udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe mbonani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown njalo okunye siyananzelela ukuthi imikambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emikambo besezi zinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID. Ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu encane lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umekhonomi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo. Siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokhu bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe ezempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela kodwa mbona into esiqakathekile ukuthi ngaleso sikhathi singaphunguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenzwe ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenzwe ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela. Siyananzelela ukuthi ngenxa yendlela okube lezi zimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakatshana. Siyabona ukuthi sokusiba baningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bakhona yini abalokhu bekhonona ukuthi bahamba baphenduke bangahlatshwanga?
Siyananzelela ukuthi lalabo abahlaba injekishini ngenxa yokuthi sebesiba baningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothana hhayi ayisekho ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befica injections eziphelile ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injections zibe ziningi.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani awethulwe izolo. Ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amahlanu 526 ababanjwe igciwane leCoronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 33,210 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 okulinani elithe xaxa. Lokhu sikudaba lwe-COVID-19 idolobho le-Victoria Falls yilo elithiwa lilenani eliphezulu elabantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okuthiwa ngabezempilakahle i-herd immunity okwenza bebe balutshwana abathelelana leligciwane. Omunye wabaqala ukubanjwa igciwane le-coronavirus elizweni nyakenye kuqala ubhubhane lwe-COVID-19 ngwedolobho leli. Sixoxe lesakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Gande ngingathi mina ilizwe lonke nje liku level 4 eye lockdown edluliselwe phambili lamhlanje nje ngamanye amaviki amabili. Victoria Falls sibonga amapolisa lamanye ama departments abasebenza gadalala ukuthi bebone ukuthi abantu balandela ama protocols awe COVID-19 prevention. So kuliqiniso sibili ukuthi Victoria Falls njengedolobho we achieved into okuthiwa herd immunity okuthi ukuthi sokuhlatshwe kumbe sokuvaccinatewe abantu abanengi abafika ku level ebizwa kuthiwa herd community or herd immunity. Lokhu mbona kungenxa yokuthi ngesikhathi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ukuze bevikelwe kugcikwane le coronavirus uhlelo lwasungulelwa eVictoria Falls ngomongameli welizwe and abantu bathathela uhlelo lolu phezulu basukumela phezulu bahamba bahlatshwa. Kodwa nxa sikhangela ama numbers ama tourists
khona umumo unjani khona ngapho eVictoria Falls nxa sikhangele abavela kwamanye amazwe kumbe abavela endaweni ezitheneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi banengina babuya
okwakathesi asikaqalisa ukuthola abantu abanengi ababuya ukuzosivakashela. I think lokhu kungenxa yokuthi siloke siku level 4 of i-lockdown and abantu abanengi babanjwe ngama restrictions ona lawo ukuthi bekwanise ukutravela bezosivakashela. Sikhangelela ukuthi njengoba sesiphuma esikhatini somqando sesiya kusama poste umkhuhlane lo ungayehla because sizwa kuthiwa wona uvame ukutholakala esikhatini esinengi nxa kuqanda kumbe endaweni esiqanda kakhulu.
Umnumzana Ephias Mambume yisakhamuzi sedolobho leVictoria Falls ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le edolobheni leVictoria Falls. Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu i-100. Sixoxe noMakhuphe saqala ngokumbuza ukuthi kuyini okuthethe indawo.
njoba nje liwazi ukubana namhlanje bekulilanga elibu celebrate ama heroes ethu abakhulula ilizwe. Mina ngithe kungcono ukuthi ngihambe ngiyetshona labadala bethu esaqala labo inhlanganiso ama veteran yethu, ngithi khona lokhu lami okuncane engilakho ngibahlephunele ukwenzela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala ngibe kwazi ukuthi kunezinye imuli lazo ezibonda isitshwala. Bekuyikuhamba kuphela ngisiyaba bonga ngokuhlala belokhe besekela inhlanganiso yabo MDCT lokuthi belokhe besichasa besilaya njengabantu ababo. So yikho ngithe namhlanje kungcono ukuthi ngihambe ngiyebavakatshela ngiyetshona labo lami ngibahlephinele khona lokhu okuyimbijana engilakho.
Kungasitshela ngamafitshane imbali yabantu bona laba obavakatsheleyo ukuthi badlale indima bani ebandleni?
Abantu embavakatshele namhla ngamaqhawe impela, ubaba uChimali la oleminyaka engu-100 wayelisotsha ele World War 2. Ngifice nje kule zincwadi bambhalile zona zivele eBhilitali ngikhona ngale bembonga ngomsebenzi owayenzayo. Iparty ithe isungulwa wase waba yimemba yeparty ngabadala kade besichasa kabakhuthe emhlanganweni. Kungathiwa kulo mhlangano owe-NDCT eMpophoma kawusoziyekeli ukubona ubaba uChimala. Sibuye kubaba u-Ephraim Ncube u-Alderman, yikho kuthiwa ngu-Alderman ube ngukhansela okweminyaka edlula i-10. Ubaba esihlala silaye insuku zonke kabanyikinyeki kabajiki bahlala belokhe besupporting party vele selibe lama positions amaningi. Njengoba ngikutshela nje ukuthi ubaba uNcube ube ngukhansela ube nguchairman futhi we-district ngikhona ngani. Sibuye kubaba u-7 uSibanda, kula muntu ongakwazi ubaba u-7 uSibanda. Baba u-7 uSibanda ungumuntu vele sihlezi silaye kakhulu umhlangano u-executive eyangikhona ngale e-district ngabantu vele sukele ndabo kudala. Sibuye umama uMamvundla, uMamvundla kakhuthi inhlangano ubuye ehamba labazukulu bakhe isikhathi sonke kabathi. So lawa yiwo ama veteran ethu. Ndoba nditshelile ubaba uChimala ule 100 years, ubaba uAlderman uNcube ule 82 years, ubaba u7 uSibanda ule 77 years, umama uMamvundla ule 74 years. Yiwo ama veteran esilawo ngabantu vele abahlezi besupporting inhlanganiso kabanyikinyeki kabajiki. Yikho ngithe mina ngihambe ngiyetshona labo ngihlale labo sixoxisane besikhumbuzana ngezinto zakudala, siqala umhlangano ukuthi saqala njani, isibange sesihambile sindawonye sixoxa nje sijabula. Yikho akade sukuyenza namhlanje.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngumsekeli kamongameli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Umsakazo we-Al Jazeera ubika ukuba amasotsha akwele Rwanda ebambisana lawe Mozambique enelise ukukhulula idolobho leMosimbao da Pereira eleMozambique elalihluthunwe ngabahlamuki besiMoslem abedlulisa amalawulo. Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukuba ukhetho lokudinga umongameli weleZambia ngolwesine luza kuba nzima phakathi kukamongameli Edgar Lungu lomphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ngoba ababili laba balusekelo oluphosalo lingane. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela, ngiyabingelela ku-Studio 7, ngiyabingelela lonke basakazi, ngithi lenjani indawo lapho elikhona, nanginkosi ngaligcina liphephile libekelekile kulesi sifo. Konke nje abantu besindebeleni bavikeleke kulesi sifo, uNkulunkulu asigcina sibekele. Usathana angatholi indawo kithi, ngathi uNkulunkulu sengakulaba bathwalisa nzima impilo zabanye abantu ngalesi sifo, siphephe thina singamaNdebele. Ngeke singakhululeka, cela yena iNkosi sikhulule ngoba siphele nzima. ugcwele emazweni sihlupheke sonke ngokufanayo siyafisa ukuyahlalela abantwana bethu emakhaya kodwa kuyehlula ngesandla somuntu ngifisa ukukhuluma ngalo mcimbi wemaqhawe othiwoyo hayi abenzi bona ngoba bathi bangamaqhawe kodwa ilizwe bakwazi ukuthi lalikhululwa njani siyafisa lathi ukuthi bekuthiwe emandebeleni kugujwa lowo mcimbi ngoba amaqhawe amaningi avela ngapha emathebeleleni angikaze ngihlanganele isitori seshona elithi lona lakhulula ilizwe ma uhlangana le muntu ezikhulunywe ngamandebele behluphekile nto uzobona ukuthi umuntu wadlulele ezinzimeni bona umuntu ekhuluma ngento ezinzima hayi ucabanga ukuthi inganekwane kuyokuza umuntu ethi indlela engadlula kiyo le hayi kunzima uzuzuyehlisa inyembezi ukuthi shuwa hayi kunzima basishiya abazali basithiya ugogo ukhokho hayi kunzima unkulunkulu ngiwaziyo sikubeka kuye sicele ukuthi asikhulule kuke sisande sinzima kangaka hayi ngiyabonga 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 size sakithi nankosi simasibone isikhulule
baba uNkomo ake ngikubulise wena tholele silo kunze manxeba ngithi muhle umsebenzi owuphathayo kanti ngibulisa nalabo osebenza nabo ithi bambeni kanjalo siyanibongela mpela mina okhulumayo izinyane lesilo izinyane likandaba ezintha umcetshwa ngasetholotsho emgangeni wakosiphepha kanti sikuyithina esithethe leya ndawo njalo enginakho lapha nakho baba uNkomo ngicela ukuthi kuyavunyelwa mhlawumbe ukusolanyana lapha nalapha yalo uyazi mangimamela laba bantu abasebenzisayo ekukhomenteni ezenzakala kwele Melika ezenziwa nguBiden kanjani kanjani uyazi ngithola ukuthi bonke laba bantu ukwenza kwabo ungathi ngabalandeli bakaBiden ngoba uthi nala lamnqa emoshile bavele bemthulela isigqoko bavele bemshayela izandla bethi wenze kahle wenze lokhu nalokhu wenze lokhu nalokhu okanti akulona iqiniso lelo akulona iqiniso lelo ngoba weba lundoda ama election and amanye waweba via abantu abamsulu amanye waweba via khona lokho kuthiwa yicorona virus leyo okuyikubana ubeka izanga le corona uvele ngaka dopa ngashiki uBiden ile nto nje enginitshela yona ukumana nimamele ngoba uTrump ubeka iphethe leya ndawo umkhonomi ube ubambile okanti nango lo Biden uvele yena isikhali sakhe esikhulu asebambelele kiso yile corona usewubani yena uBiden osefostela ukuthi abantu bahlabe akayiyeke lento usephazama usephazama shema ngiyabonga
salibonani basakazi baka Studio 7 ngibingelele abalaleli bonke bomsakazi weStudio 7 umsakazo ositshela izindaba ezisithokozisayo ngazo zonke izinsuku ngithanda ukukhuluma mbijana nomthwakazi siyakezwa abafowethu ma bekhuluma insuku ngensuku bakhuluma betshengisa ubandlululo olukhulu kakhulu ama-elections asesondele 2023 useseduzane umthwakazi akakasitsheli imanifesto yakhe ukuthi iyini injongo yakhe kahle kahle but esikuzwayo ukuthi bakhuluma ngezobandlululo kakhulu bakhuluma ngokudivida ilizwe phakathi okuyinto esithi ma siyikhangela siyibone ingathatha phose iminyaka leminyaka ukuze ifezeke umthwakazi aluba obelibandla akade likhangelele ukukhulula amntuzi wezimbabwe sekumele afihle ubandlululo lwakhe kuqala angene ebantwini ekhuluma ngokuthanda wonke umuntu ekhuluma ngokubambanisa wonke umuntu kodwa injongo yakhe ifihlile kodwa lamhlanje ngendlela abenza ngayo kuyatshengisa kokuba akula lutho ngitsho lolulodwa abazaludobha ngiyala mina ngiyafunga ngithi umthwakazi akayikuthola loba yi-city eyodwa yabo kansela elizweni lonke jikelele ngoba abantu bayikhangele injongo yakhe kabayiboni abantu bayayihluzisisa kabayiboni abantu abasekela umthwakazi uma singathi thina abakomenta lapha ku Studio 7 acho indawo aki uzathola ukuthi abantu abakhuluma ngomthwakazi kakhulu ngabantu abangaphandle abantu abangashoze bavote futhi abantu abaye bekhuluma bengaphandle bengaboni situation yesizwe thina esezimbabwe sesidiniwe sesikhathele ngeZANU-PF into esilwa la iZANU-PF sikhangilele ukuthi wonke ama oppositions singafake izihlo la ku ZANU-PF singabi nama oppositions akhomba imini kwamanye ama oppositions yikho okudala ukuthi thina esikhangeleyo sicine sesikhuluma sithi thina amanye ama oppositions afandwa iZANU-PF ukuze adilize i-opposition elamandla kubulala iZANU-PF. iZANU-PF ihlakaniphe kakhulu singakhangela amanye ama opposition siwabone sengathi alwa leZANU-PF kodwa wona indirect esilwa lamanye ama oppositions ukuze ama opposition la aphele amandla angakwanisi ukuchipha iZANU-PF. Ngiyabonga ukhuluma ngumphayilethi Ndlovu ngisedorobheni laseVictoria Falls baba kaHammond. Kanti ke okunye esikucelayo njalo ukuthi hawu iVictoria Falls nayo siyacela phela ukuthi kube le ntathelo izindaba yeStudio 7 esingenelisa ukuthi masinezinhlupho ezithile esifisa ukuthi sikhulume direct sikhuluma le ntathelo izindaba sibe kwazi ukuthi intathelo izindaba yeStudio 7 siyithola laphayana kuzibanya abanyana. Yebo siyajabula ukuthi koBulawayo siyasiza ukuthi bakhona omama khona ngale abamelayo iStudio 7. Siyacela lathi Victoria Falls intathelo izindaba ibe khona zinenye izindaba esifisa ukuthi sizikhulume ikakhulu ngombuso koba umbuso wesigabeni sakumvuto silabo acting chief zinenye izinto esifisa ukuthi sizikhulume ezisihlukumezayo kuleyana ndawo zizwakale elizweni lonke zifike ezindlebeni zabakhokheli zabaphambili ukwenzela ukuthi phela lathi sincediseke. So siyacela ukuthi kube lentathelo izindaba yeStudio 7 edolobheni leVictoria Falls. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 4650318. Siyacela abalaleli ningasithumeli imilayezo ekhuthaza ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika idolobho leFlorida liqhubeka lisiba lamanani aphezulu awabantu ababanjwa igciwane leCoronavirus kumbe kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni lonke jikelele leMelika. Ngolesihlanu khona kube lenani lababanjwe leli gciwane eliphezulu kakhulu obekungakaze kubonakale selokhu kwaqala izinga lesithathu laleli gciwane. Kubanjwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,903 ngalanga linye langolwesihlanu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ngombono wami msakazi ngibona ngathi kukhona ukuchaya amanzi ngegciwane leCoronavirus. Kukhona njalo futhi ukuchaya amanzi ngale mithi yamajekiseni lokuthiwa siwathathe abathi bona avikela lowo mkhuhlane. Singanenzelela umkhuhlane lo ungaka abalale kangako wethusa umhlaba wonke kwasoku lemifanekiso lapha kuma TV ngaliphecelezi amafilimu ayenziwe ngendlela ezindeza kwenzakala ngayo ngendlela lo mkhuhlane ozabulala ngawo abantu. Kukanti ke xa sikhangela ngapha kwezemithi yona le yamajekiseni kulokuphikisana okuningi kakhulu. Kanti ke futhi leli gciwane kuthiwa liyatshintsha ngiphecelezi ngathi ngesilungu ithi mutates litshintshe libe ngokunye kanti ke umuthi wona okulivikela kawutshintshi. Kanti ngabe ngumuthi bani bona lowo owelapha umkhuhlane okumbe ngithi igciwane elitshintshayo lijike libe ngokunye wona ungatshintshi. Ngibona ngathi abantu balezizathu ukuthi basole ngemithi msakazi.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa?
Lo ngumbuzo onzima ukuwuphendula. Ngingathi kumnyama phambili kumnyama emuva asazi ukuthi kuyophelelaphi. Sesivuka silinde ukuthi sizwe ukuthi bathini namhlanje bazakuthini kusasa kungabe kuzakwenzana ngeviki elizayo. Kodwa kunzima ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngakhona kwenza kungabi lula ukuba ungayenza mhlawumbe lokungathi i-prediction ukuthi kusasa kungavuka kunjani kumbe mhlawumbe bangavuka besithini. Sikhulekela ukuthi ngabe liyaphela kodwa njengoba sibona ukuthi liyake lingathi liyasabalala ngathi kuyaphansi kubuye kuvuke futhi into sezivukile umkhuhlane usuhlasele futhi njalo. Ngakho-ke awusathenjwa msakazi.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesabelweni seIndiana. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhlanje. Ukuqhelisa isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 okwenziwe izolo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uphe uncedo lokudla abasekeli bebandla asebekhulile abane abagoqela omunye oleminyaka elikhulu 100. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.